Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka esiwugqibayo kuyona le iviki ubumi kanjani? Silengxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe.
Imali kuhulumeni yabiyekho isebenzi
Untombazana obevalelwe esibhedlela okwamaviki amabili ngoba engalamali uze wasuswa ngemva kokuncedwa ngumsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Silengxoxo lo Sibanda.
Bakhole imali okafadile half bakuthira uhambe sasithi bazini methuse kudinga bakuthumela labana sithi bathatha izimali labana ke omathonisa.
Ufuna ukusuka emzini wakho okwamalanga amalutshwana uthiye kungela muntu na? Amapholisa alako ukugcinela indlu yakho. Lalela uhlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo weStudio 7. Umnyaka lo esisiza ugqiba kuyona le iviki ubumemethe okuningi okuthiye ilizwe litshone ngamandla edakeni. Uphela nje lomnyaka iningi kalisebenzi njalo ukuthi lomkhathi awubanga losizi nanku izulu lalo kalithembisi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ntebele.
Umnyaka lo kompethe eminye iminyaka mbonani umnyaka obenzima kakhulu siphakela ezomnotho welizwe ngoba zacabanga ukuthi le nyaka yibe lapho okwabalele Supreme Court ruling yathi kena abaqhathi bangaxotsha ke izisebenzi bebanika ama 3 months notice okwenze izisebenzi eziningi sifike zedlula kwe-20,000 zilahlekele imisebenzi zikhethwa ke ngabaqhathi bephuma bengenalutho. Le nyaka futhi sibone amankampani amaningi kakhulu evala ngenxa yokuthi akula bhizinisi. So kube ngumnyaka onzima kakhulu kwaqhayele zomnotho elizwe kukanti kwezepolitiko lapho akuzanga kwaba nje ane progress ikwapho sibone khona ke omogemtongira ebechotsha ke abantu laba abakade bekubobithi ngemva kokuthi befom i-political party abachotsha ke ephalamenti laphana kwaba izandla.
Manje ngokubona kwakho nxa ukhangele umnyaka lo ozayo ubone ngani kuzaba lobubelo na?
Ngakho uzakwa lokunzima okuningi kakhulu ngoba sihlala phansi izulu kalihambi ukuthi kukhangele ukuthi kube umnyaka wendlama ngoba izulu liza ngalilutshwana kakhulu. Sikhale ukuthi kuhulumendelayo ngokuzeka sikhulume ukuthi abantu abaningi balahlekela imisebenzi amakhampani avala kutho ukuthi kena izenzo zecollection kahulumende yahlile kakhulu. So imali kuhulumende yabingekho isebenzi yayizenzo sekuyihole sikhulumayo
Umnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa uSimisani Ncube oweBrunapeg ePlumtree obelethe esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals wavalelwa okwamaviki amabili ngoba engabhadalanga imali ebifunakala. USimisani uze waphathiswa ngumsakazi olodumo uEzra Chisas Banda. Sixoxe lo Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ntombazana lo wafika emakhaya le kwendawo kuthiwa kubo Brunapeg ethina nePlumtree ufika ke amakhilomitha angaba yi-200 wathwalwa yi-ambulance egule kabuhlungu ukuthi wayephethwe yisisu kanti uzithwelelenye ngezintathu ezithwele wabethwa kobulawayo esibhedlela kuthiwa United Bulawayo Hospital wafika welatshwa uthi eqeda ukwelatshwa-ke kwabe kuthiwa-ke sungadischarge suhamba umthwalo wathi angazi bani labantu angeke uphume lapho ongabhadalanga iy'mfanelo zesibhedlela esingathi ama-hospital bills ithembi siyabona uma imbuto zathola-ke amanesi anjena ukuthi umhlakalo othile amaviki amabili ehlele la asingazobhadala ama-hospital fees ngakho-ke kakhulula simthathele yonkinda ngeka yindawo zabhadale enye imali njalo kala mali ukuthi kade abuyele kibe khaya umntwana lo intandane so ngase ngicela ngikhantasa-ke lapha kuloku kuthiwa i-social media-ke uko-Facebook page bami abantu bayikhipha-ke imali sambhadalele-ke esibhedlela sambhadalela lamathesi sahelahele impahla zomntwana sake sine-3 months samnikeza-ke le mali samthiya kibo khona le makhaya emakorokoro phambi kwe-Brunapeg.
Yayiyimalini imali eyayifunakala?
Imali eyayifunakala yatata-ke i-$215 indlela yokuthi yayingazi imali yayikhwehlela nsuku zonke $330 sayibhadala leyo mali sabhadala imali ukuthi indaba zamatisakhe sasibhadala imali yokubana atholeke imithi ayinathayo imithi edulayo yenza $130 umuthi kuphela kuthiwa yonathi amaphilisi angikhona sathola le mali ukuthi ahambe imbili yonke encedise ngabantu imali engafika-ke engathi $600 yiyo encedileyo abaphathisileyo ogejikelele imali kangifisaeseleyo sinikeze landeni ona-ke ayebhadala isibhedlela azabelethela kho kuthiwa yi-Brunapeg si-20 kilometers kibuke emakorono ngakho ngiyokukhalela ukuthi-ke abhadale amanabo ukubana-ke khaesihluma selihlukana uhambe njani khona
bona bakhona yini abanye abavalelweyo labo abangela mali abayehluleka ukuthi baye ezindlini
bakhona esibhedlela ngibona ezizalukwazi fika ama-75 years zihleli
lo-ke bekungumsakazi olodumo uEzra Chisas Banda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ufuna ukusuka emzini wakho okwamalanga amalutshwana uchiye kungelamuntu na, ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu? Amapholisa alako ukugcinela indlu yakho. Sixoxele isikhulumeli samapholisa uChief Superintendent Paul Nyathi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule leyane esithi sina esithi thina i-house under supervision scheme, cela uZulu ukuthi bahambe kuma-police stations aseduzane bayabona i-officer in charge kumbe u-community relations liaison officer bayabatshela ukuthi right, mina ngifuna ukuya eCaribe, mina ngifuna ukuya koBulawayo, ngifuna ukuya eMthari kwamalanga athile, ngicela ningikhangele indlu yami, ngiyaphenduka after 2-3 days amapholisa azalincedi.
Kuyabhadalwa yini?
Hayi, akumelanga ubhadale, it's for free.
Baningi abaku amabuya befuna yini uncedo lolo?
Abantu abaningi bayabuya Chris, and i-response yangikhona it's overwhelming, and thina njengamapholisa siyabonga.
Lo-ke ngu-Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umlobi ohlala kweleBhilitane utholiwe Ndebele uselobe ugwalo lwenkondlo oluthiwa My Africa in Me. Lezi nkondlo zilotshwe ngolimi lwesilungu. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMandebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Soke siyabona lapha Mandebele ukuthi usubhalele inye ibhuku, and ibhuku leli lithi My Africa in Me. Akusithethi litshoni?
I-My Africa in Me imayelana ngenkondlo ezempilo e-Africa. Impilo engibhala ngayo ayisiyo liyane ukuthi yonke into ilungile, hayi. Okunye ngibhala ngento ezenzakalayo ezihlupha abantu at times nje, into zothando njalo njalo nje.
Singathi ke nxa sikhangela inkondlo zakho lezi kule inye obhale ngewenela akusitshele nje ngamafutshane ukuthi ubhala ngani
la. Lapha ngibhala ngiwenela baba ngangicabanga abantu abasuka ekhaya especially abantu abesilisa besiyasebenza eGoli bethimuli labafazi at times umuntu uyahamba umnyaka wonke thimuli abese buya ngoDisemba nxa ebuya ngoDisemba lapha uyathola engxenye kulomntwana omncane umntwana lo ulekhanda elikhulu vele kafani labakibo kube sokukhanya ukuthi hayi kutsho ukuthi wasala kusiba le problem. So ngambala ngakhonokho ukuthi at times umuntu uyachiya ethi kubomakhelwane ngicela lingikhangelela abantwana and umakhelwane eqinise senza more than ukukhangela abantwana.
Siyakwazi ukuthi lokho kuvamile kakhulu sibili kwezinye indawo eZimbabwe. Kodwa ke nxa usukhangeleke inkondlo zakho zonke lezi singathi zingaki njalo bezikhangela ngani ezinye zangkhona ngamafutshane
zika ziyi-60 zikhangele into ezijene kulezinye ezikhangele ngomumo nje umkhathi iweather angithi kulezinye njalo ezothando kulezinye nje ezokuthi eZimbabweans we must be upright and true then kulezinye about ama relationships of abantwana bekhula nje ngekhaya like ukuthi uyabuchingelwa like enya khona says the display cabinet angithi ukuthi sathi nxa sikhula singabantwana kwakusiba lo ngama toys ku display cabinet okwakuthiwa akubanjwa uthona ukuhawukela uzothiwa vele ungavuthinti so ikhangele ngakhonoko then eyinye nje ngezo ama we child soldier ukuthi we've got places in Africa abantwana abancane abalwa izimpi bengazazi ukuthi ngezani
lo ke ngutholiwe Ndebele umlobi ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwele Bilitane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubeka ngokuhlaziya indaba ezimqoka ezenzakale kumnyaka wonalo oka 2015 esesiwugqiba. Sihlolisisa njalo ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 ungabe usiphatheleni. Induna uChief Bangwe weMangwe kanye loChief Masendu weBulilima basola abesifazana labazali ngokuvikela abesilisa abahlukuluza omama. Asizweni uKhansela Mpokiseng Sibanda weMathetshaneni eNkayi evumelana lalumbono.
Ukhuluma ngiseze nje ukhona umama khona ka ewadini yami obebophise umngadi kuthe nxa sekusiye court civil umama nalo belalise esibhedlela waphuma esibhedlela engani ungcono kodwa ubungcono bakhona bungekho right civil walala ngikhaya elokhu egula kodwa uthe sekumele aye court lo mngakhe wafika wathi khona hayi uze bazakhuluma nomngakhe ngikhaya hayi kabamnyekeli kodwa ayisuke ukuthi uyabe qeda udaba lwawona umuntu kazange aphiwe isigwebo sakhe sokuthi azi ukuthi umama omele amphathe ngayiphi indlela so uqhubeka emhlukuluza kusiba ngaleso simo.
Umkhankaso wokuncedisa amantombazana labesifazana ngempahla zokugcika nxa besesikhathini ama-sanitary pads ubulokhu uqhubekela phambili njengalokhu okugcizelelwa ngumqondisi wenhlanganiso yesawima unkosikazi Joyce Dube.
Bakhona abanye futhi omama abahanjiswa ngumfundisi umoyo owembizingu i-Assemblies of God ukuyatrenela ukwenza lawo awatshwayo ukuthi ungawatsha-ke uphinde uwasebenzise. Ngithe sengingapha e-South Africa ngakubhekisisa ngakunanzelela ukuthi lawatshwayo awakho safe. Kala kwami kusebenza ukuthi ngimobilize ukuthi ngithi mase ngibuyela ekhaya nginama-sanitary pads amaningi enza supplier insezi secondary school, imzinyathini secondary school, labanye eprimary asebeqalile.
Unkosikazi Maite Impala omela iLobhengula edalele eParliamente wathokoza ngokuthola lesi sihlalo njalo wathembisa ukuthuthukisa impilo yabaningi.
Mina mina njengoba ngikubandla lezano PF ngiyazi ukuthi izano PF libandle libusayo ama cabinet ministers esilawo ngawezano PF mina ngwezano PF inhlupho zonke ezingani ziyasikhathaza phakathi na kwe constituency yami ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho.
Kwezokubeletha unkosazana Sehlulekile Nyoni wedaluka eLupane wachayela uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ihlombe ngokulungisela abesifazana izindlu zokubelethela ezibhedlela ezinkulu zelizwe ezigoqela iSt Luke's Hospital eLupane.
Kuyancedisa ukubelethela endaweni eyisibhedlela kunasekhaya ngoba uyathola uncedo oluningi-ningi lezimfundo eziningi. Kudala kwakhona kwakusoselezindlu zotshani kodwa khathesi kuyakhiwe kuhle njalo kule mibheda abantu bakwanisa ukulala bekhululekile. Lakhona lokhu ukuthi sebethekele ezitofini lamagetsi imbadalo khathesa kubhadala.
Olunye udaba olwathinta abesifazana ludlakela lokukhethana ngemihlobo olwe-xenophobia kwele-South Africa olwasolwa kakhulu ngunkosikazi Olga Steelman isizalwane salelo lizwe esilwela amalungelo abomama.
Bazokusebenza nzima besebenzela amakhaya wabo. Kungoko ke ngokuthi sithi isifazane salapha eNingizimu Afrika masiphakame njengoko sasenzile ngo-1956 samatha. Simathela amabhulu ukuba sifuna ukuphelisa iDompasi. Nangoku masiphakame sithi kwanele asifuni ukuphalala kwegazi ngoba noba ingenguye umfazi but umfazi zalela omnye umfazi.
Waphinda kwaba lokuxokozela iningi lisithi owanqoba kumncintiswano lapho okukhethwa khona abahle uMiss Zimbabwe unkosazana Emily Kachote kamuhle. Ingcwethi kule imincintiswano umakhosazana Ndlovu ohlala kwele Melika wasola lumbono.
You know, mina sengajaja ama-pageants amaningi and sengakhontesta kuma-pageants amaningi. And you'll be surprised with nohlezi labanye abajajes liyabe likhangela umuntu oyedwa but ujaji omunye uzakuthi ah lo angimthandi ama-features akhe lo omunye umuntu uzakuthi oh ngiyamthanda kakhulu. I think it has more to do with the way thina as abantu abamnyama esijaja ngawo ukuhle ukuthi umuntu nxa ebomvu olenolezinjani thina abantu bakondlovu or whatever silamakhala amakhulu and silamalips amakhulu silezifuno ezinkulu. That's just what it is.
Saxoxa njalo lesiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abesifazane nakwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions unkosikazi Grace Mathe.
Omama bezwe ukuthi inhlanganiso leyo imele bona nxa kulokwenzima emsebenzini isisiyakhona ukuthi sibaprotekte but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi uhlupho lolu olwenzakala enkampanini sibuthungu kanti siyabakhusela sibavikele kade silungisise izinhlupho zabo.
Umeli webulawayo South edale lephalamende unkosazana Dorcas Sibanda usanda ukuxwayisa abesifazana
kumbe ungathi lapho yabikhona uNkulunkulu uyiwona esimkhonzayo. Omama vele kuthiwa bona the next to God. Kusho ukuthi uNkulunkulu vele izikhathi eziningi thina omama vele uyasilalela. Singaguqa phansi ngamadolo ikhuleke siyizimbabwe yonke ejikelele uNkulunkulu kwelinayo sithembele emkhuleko.
Okudanisa iningi ukuthi ingcwethi kwezomkhathi zithi indlala iyaqhubeka ngomnyaka ozayo kuzwekazi le-Afrika kukanti le misebenzi lokho ingatholakali elizweni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ngomnyaka ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umnyaka esesiwugqiba lo ubumi kanjani sibe lengxoxo lengcwethi yecubungula ezombusazwe. Untombazana obevalelwe esibhedlela ngoba engelamali uze wasuswa ngemva kokuncedwa ngumsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Njalo sizwe ukuthi nxa ufuna amapolisa akugcinele indlu yakho uyenzani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandhi. Lilani.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.